Aba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichana njani mtwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla zilishumi lanye kuLwezi 2018 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende selandule imbiko ethi abacuphi bakhe yibo abazame ukuthumba umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa izolo. Kodwa ibandla le-MDC lithi uhulumende kumele achiyane lokuhlukuluza uChamisa ngoba lokhu kulakho ukubangela ukungahlaliseki elizweni. Abantshintsha imali ngokungekho emthethweni sebezagwetshelwa ukuhlala entolongweni okweminyaka elitshumi. Ngokutsho komthetho sanakwethulwa ngumongameli Mnangagwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha olubona ngokwethulwa kwembiko luthi abantu ababikwa bezame ukuthumba umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa evela emhlanganweni wakhe eMarondera izolo kayisibo bacuphi ama-CIO njalo kabasebenzeli uhulumende. I-MDC ithi ama-CIO avimbe izimota zikaChamisa emavuku azama ukumthumba izolo. Athi njalo abacuphi laba bazame ukuthumba umtshayeli kaChamisa kodwa behluleka. Kodwa umphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa ukulandule lokhu namuhla. Kumbiko awethule kuhola elisanda kwedlula esithi umnumzana Chamisa nguye ohlasele abantu laba bezihambela esithi bayamlandela. Amazwi kaMutswangwa agcizelelwe ngumabhalane osebenza kugatsha lwakhe umnumzana Nick Mangwana.
Vanhu swa vari kusvambira mosikari izoyo haisi mosikari ine anything to do with government or arms of government inongoriwo mosikari vanhu vaizvifambirawo vakangoitifungawo zvavakafunga tisingazive kuti
lava ngavantu nje abavezihambela abangelani lokwenza lohulumende imota leyi kayisiyo yama-CIO nyeabantu nje abavezihambela abahlaselwa nguChamisa labantu bakhe bagcina besiyamangala emapoliseni okukhanya sobala kuvhidiyo emphakathini ukuthi uChamisa nguye owazijikela emoteni hathi ukuthi wayethunjwa nguye uChamisa owayezama ukungenela abantu emoteni yabo.
Umnumzana Nick Mangwana ngumabhalane osebenzela kugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko. Kodwa isikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sifanda uthi liqiniso ukuthi ngama-CIO azame ukuthumba uChamisa. Usibanda uthi kumele uhulumende achiyane lalumkhuba ngoba ulakho ukubangela ukungahlaliseki elizweni.
Isehlakalo sokuthi umkhokheli webandla elikhulu elinjenge-MDC utholakala efakwe esibangeni sokuthi angabe engasahlalisekanga kumbe kungabe kule mzamo empilweni yakhe kuyinto embi kakhulu okufanele ukuthi uhulumende ayikhangele ukuthi abone ukuthi kayifi yenzakala. Bakhona abantu abaningi kunjenje abakhulumayo ukuthi hatshi ukuphanjaniswa komkhokheli onjengo-President Nelson Chamisa kungagcina kwenza ukuthi ilizwe lingabi lokuthula. Kuqakathekile kakhulu ukuthi uhulumende aziphathe ngendlela phakeme njalo ngendlela e-responsible ngoba izenzo ezingela kukhanipa ezinjengalezi zingaletha ubuzima kakhulu elizweni lakithi.
Kahle kahle bengaba bebezama ukumthumbelani bemenzeni futhi ngokubona kwenu?
udubo lukhona lokuthi siyazi ukuthi uSenzo Sithamsa nguye owaphumelela kukhetho olulileyo. Siyazi ukuthi abantu abakhulumende labazana bayazi lokho. Ngendlela yalokho siyazi ukuthi njalo kule nhlangothi zikahulumende ezikhanya zisebenza ngendlela engaqondakaliyo ofana nakhona lokho okwenza ukuthi kugcine kubule abantu abangu-7 mhla ka-1 August. Lokho kwenza ukuthi singazi ukuthi kathi oyabe ethume abantu ngubani, ebathuma ngaliphi njalo abatshele ukuthi benze njani. It's high time ukuthi uhulumende lowo aqalise ukwazi ukuthi okwenzakala phakathi kukahulumende yini. Yikho lo mbiko lo abawukhiphileyo uyinto etshengisa ukuthi uhulumende lowo akazazi ukuthi usebenza njani. Ngoba ziningi izinto eziphumayo senzakala uhulumende lathi kakwazi. Khathesi upresident nangakuthi kakwazi ukuthi wathumela abantu mhla ka-1 August mbani. Kukanti-ke kungumsebenzi wakhe ukuthi alokho.
UDokotela Nkululeko Sipanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa sixoxela ekwelebhilithane. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Okokuqala ukuthi sibe kwazi ukuthi uhulumende lo obusayo bonabo abantu abaphethe izintambo kathesi umsebenzi lo wokulandela abanye abafikisayo lokubahlukumeza ngumsebenzi abawaziyo njalo abawenzayo kukhona embalini yeZimbabwe ukuthi uhulumende lo ophethe amandla uyakwenza khonokho. Kungakho kuqakathekile ukuthi abantu bezimbabwe behlale bekwazi ukuthi izenzakalo ezinjalo azisosimanga, zenzeke kakhulu njalo zihlele zisenzeka eZimbabwe ngaphansi kombuso walabo abaphethe izintambo kathesi.
Uhulumende uthi kayisibo bantu bakhe, kayisiwo mapholisa, kayisiwo ma-CIO enze lokho. Kungaba kungubani pho?
Ukuthi ngubani sithembele ukuthi yena uhulumende nga uyacwaninga aphenye atsho ukuthi ngubani. Nxa kuyikuthi ngabantu kazana abazonda uChamisa bemzondele lokho abamzonda khona kumbe njalo kungezinye izigebengu ungathi uhulumende. Uhulumende ulawo amandla okusebenzisa amapholisa lokusebenzisa abacuphi bakho ukuthi badinge babekwazi ukuthi ngubani okwenzileyo lokho. Ngakho it's not enough ukuthi uhulumende ophethe amandla ethi kasuye. So esifuna ukuza uhulumende ukuthi ngubani ngoba uhulumende ulamehlo ulezandla njalo ngalo zokufinyelela ekuthi nalo bazi ukuthi ngubani owenze isigameko esidinga leso.
Uthi njalo uhulumende unguhulumende ohlonipha amabandla aphikisayo kanye labakhokheli bawo, njalo unguhulumende ohlonipha umthetho, ngokunjalo ube ngeke enza ihlazo elinje.
Lokho bangakutshela abangakwaziyo baba, bangakutsho ebantwini abangaziyo imbali yaleli bandla elibusayo lohulumende ophethe izintambo. Abantu bezimbabwe bonke kunye nezingane bayakwazi ukuthi uhulumende lo akala nhlonipho yabantu bamabandla aphikisayo. UMorgan Tsvangirai wakwalala embhedeni etshayiwe, obiti sebeke babotshwa, uChamisa Njanalaye wake wabotshwa walinyazwa, uJoshua Nkomo waphuma ebaluleka ezweni engakana. Ngakho lokho abakutshoyo bakhuluma into engelamqondo njalo engelabuhlakanipha ngoba izizalwane zezimbabwe ziyazazela ukuthi zibuswa izikimi ababulali njalo abahlukumeza.
Umnumzana Dinizulu Macaphulana incwethi ehlaziya ezombusazwe sixoxela eseSouth Africa.
Akubizozwayo ngalinyanga kalwezi umsakazo wakho owe-VOA umanyene labe-Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu, liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo. Chipinge, ngolwesine mhla ka-8 lwezi, Mutoko mhla ka-15 lwezi, Harare mhla ka-21 lwezi, Gwanda mhla ka-26 lwezi, Lupane mhla ka-28 lwezi. Sicune ngakontutu ziyathunqa Kobulawayo mhla ka-30 lwezi. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo lingakhutshwa yileli thuba.
Umongameli Emmerson Mnangagwa sesungule umthetho opha imithethwandaba amandla okugweba abantu abantshintsha imali ngokungekho emthethweni ukuthi babike okweminyaka elitshumi. Umthetho lo upanjalo amapolisa kanye labeZimbabwe Anti-Corruption Commission amandla okubuzisisa abantu ukuthi inotho yabo bayithola ngapi njalo njani. Umnangagwa uthi umthetho lo ujonge ukulwisana lenkohlakalo elizweni. Sixhume incwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko.
Ngaba kuyinto enja elizweni leZimbabwe enjalo engaba inganqabela i-corruption nxa ina-implement. Ongakhumbuza ukuthi eZimbabwe problem esilayo kakhulu ukuthi siyabe sikwanisa ukufaka umthetho but ukuwulandelela lo uwusebenzisa kwanti ukuthi kuyasica singani sehlulika ngesikhathi ezehlukeneyo. Kuyafana lama-policies wona yabe abefakiwe sakathi lama-policy amahle but uku-implementa yikho kujala ukuba yi-problem nxa sikhayele eleZimbabwe. But umthetho ngokwawo bezokufika isikhathi sokuthi kungabe kuyafunakala ukuthi umthetho njalo ube khona kodwa sesithi ama-policy emakhoti lalaba abanye babopha abanje abantu corruption sobuzebesebenzisa umthetho lowo besebenzi ngokukhangela eZimbabwe kula bantu abanothileyo kakhulu ungadinga amakampani abo akulalala kampani la ubusuzibuza ukuthi umthetho engayo imali yakhona kuyabe ukuthi uthole ithenda ngoba ngumuntu wezanu kumbe ngumuntu ozwanalo lo minister kumbuzwanalo zayo. So nxa sikhangele sithi umongameli engabe ethethe inhlelo eqondileyo kodwa sesikubuza ukuthi uzayilandelela ngokuyigcwalisisa kuyenzakale yini ngoba singa sikhangele ukuthi kumthetho lwana loba kulokukhangelayo osiphathele thina kakhulu lesesikhangele kwezomnotho sikhangele ezidinga ama-big fish those people that abalebali eningi abangayijustifayo ungakwazi ukuthi uyavelanga iye sesikhangele ukuthi umthetho lowo usetshenziswe kibo osiphatheleni phela abasebenzela omunye umuntu omkhulu.
Khona ubona kusebenza yini khonokho okokuthi ugatsha olubona ngokwenqabela inkohlakalo elizweni olweZimbabwe Anti-Corruption Commission amapholisa kanye leZimra asephiwe amandla okuyacela imvumo emthethwandaba eyokulanda umuntu bambuze ukuthi akuchasisi ukubana inotho yakho wayithola njani. Ubona usebenza khonoko
yikho kuqalisa athink nxasikhangele yikuthi yikho kuzasincedisa ongasincebela ungakhangela okoti okwenzakalayo kathesi yikubona umuntu uyabotshela i-corruption ephuma ekoti ngoba umthetho awukho lawo noma ephumile omnye abhatala i-fine but into azitholileyo abezingaforfeited nxasikhangele khonapho kuyaba lokwethuselana nokubiselana labancane labade befuka utshontsha kade bekhangele ukutshontshela babe sebesethuwa ngoba umthetho khona kodwa ofuze sikukhangeleyo ukuthi umthetho lo njengobuye ngama-presidential powers kufuze ukuthi ngesikhathi esifitshane ubusulungisiwe waba ngumthetho olungiswa yiparlamenti.
Umnumzana Reggie Shoko incwethi kwezenotho. Singene kuhlelo lwamasiko silo Gibbs Dube.
Senganamasiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babe lobola
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngokuthi nxa umuntu engatholakala eganga ethethe kumbe ethethwe kumele udaba lolu lubanjwe njani umyeni wakhe kumbe ngabanye bakhe kulapho athethwe khona. Ngilo baba uEzra Jesus Banda njalo lo nkosikazi Saphile Lilene uMadube lezingcwethi zamasiko esintu. Babatshisa kunjani?
Ngiyaphila Dube kunjani?
Hayi phila kakhulu kunjani eBhiltani?
EBhiltani umqando usukhona njalo sokusiba mnyama emini kunje ilanga sesilibona nje kuye amahola amabili emba amathathu.
Ye kunjalo. Madube kunjani mama?
Hayi ngiyaphila mina.
Ye kunjani?
Ngiyelabalaleli lo.
Hayi kuhle kakhulu. Sikeze ngawe Madube. Nxa umuntu engabanjwa eganga asithi ngumuntu ongumama kumele kuphathwe njani kunoko? Kumbe ubaba nje?
Mina ngibona ukuthi ungalinga vele limbambe vele kuyukuthi useganga. Kumbe vele selesikhathi kwenza seganyile. Ah, ukuthi limkhangelise umnyango aphuma zihambile ma kuyukuthi isizathu sakhe asizwakali. Ngibonela ngithi akungcono omunye lomunye asale ephile yakhe ngoba phela ningabe ehlulekile ukuthi azibambise ekhaya waze wabona ukuthi ukuganga yikho okungcono. Ukuze uzuze uqinise ubulala umuntu umbulalele ukuthi ngimthole iganga mina ngibona kungiyinto engekho right. Nxa abantu sehluleke ukuthi bahlale phansi bakhulumisane ngomlomo. Omunye lomunye akathatha isikhwama sakhe azibuyelele ekhaya kumbe yalapha akhona afuna ukuthi abe i-free court ngoba ma usubulala kuyafana na ususiba lezandle igazi ezandleni zakho. So ukuyekele umuntu azihambile mina mbona ukuthi kungcono la usale uzivalele uright omunye lomunye aziqalisele yakhe impilo enhle ento yabo vele uyifuna ayikhona ukuthi lizeqine seliqabana sosiba nzima ngoba ungabona umuntu eseganga vele there is a reason emenza ukuthi ayenze njalo.
Ye so baba Sibanda siyabona ukuthi abantu abanye bayabulalana ngodaba lololo luphathwa njani
abantu babulalana Dube isizathu sokubana nje umuntu usukeke adelelwe imizwa umuntu adelele lo athethene layo mbayendele kuye ngokuthi ahawukele ngaphandle ngesilungu esingathi last ufuna nje ukuthi kuthiwe yena ke ungene emachansini lalo athi uyakholisa kakho lokho kugcina sokubangela ingozi kukanti ungeza umuntu ukuthi hayi akusatsho ngaphakathi enhliziyweni tu kumele nje umphumele egcekele ukuthi hayi kambe ke imizwa yami siphelile kuye sokungcono lawo sihambelwe kini lami ngidinga omunye
ye kodwa kulula yini madube ukwenza khonokho
abanye kwakubona kuyinto enzima sibili ukuthi kwenziwe khonokho kodwa sowufuna umuntu olenhliziyo leyana enhle ongelasicuku ovumele ukuthi nxa sovele sokwenzakele sokwenzakele khonokho okuthiwa ngubhuti ezi ukuthi abanye basuke umntalawo loyilokhu ze ngihliziyo omunye angabathola bevele benjalo kasacabanga plan b uplan b wokuthi hhayi umekela zihambeli vele usecabanga ukuthi ngihloka adingingqamu adingi wonke ababulala kuma abantu kodwa kungacabanga ukuthi usingqondo zakho kuhle phansi hhayi mna mbone ngani kuthiwa kuba ngcono abantu uyabayekela bazihambeli ngoba ungazondi uzonde okweqileyo zagcina usenza icala gcina ubulala abantu abangela cala
Madube, hayi sikuthi kuyabe umuntu ekuplanile. Kulesikhathi esifikayo esingathi i-speed seconds okufikayo ulaka. Abantu ababulala abaningi babengakwazi ukuthi babulala. Sumtholile ungowakho ke kulomuntu alaye balele khophana ufike ulaka kulesikhathi sokuthi vele uzikontrole kumbe uzame ukuthi uzibambe. Kuba buhlungu. Abanye kube qaleka. Befinda umunye umhlaye vele iqiqo labadopa ingqaba ekitchen asabulale ngoba lulaka lwalukhona azonanzelela sokuthi lethi ukuthi hayi lapha ngangizihambele ngahlala isuitcase yami ngachiya ngakho ngcono kuyabe kumcaphule kakhulu kumzisa ubuhlungu uyakwazi ukuthi umuntu ngokuzonda uyenza loba kuyini ngesikhatshana nje
so njengo
lelo liqinise sibili
uyatsho sibili
isikhatshana nje umuntu uyaqinise sewonile senza into enkulu yokuthi sometimes ya regret after saying lethi shwa ngani laphana ngithe obuye bisekhle ukuthi sicontrol inhliziyo zethu zisuka zibe zincane ngesikhathi esincane ucine usho yenza into enkulu eza post impilo yakho yonke kanti nganithwa inhliziyo leyo siyakwazi ukuthi sizivande ungathola kunjalo nje isikhathi lesikhwama sakho uhambe kumbuhambe uzakuya buya ngubuya ntambama ubuyibuzisisa ukuthi kanti kuhambe njani sihlale phansi lisolve nxa kuyukuthi uyesihle ukuthi alaleli hayi omunye nomunye asithathe isikhwama sakha angena indlela eyangikibe ngoba kuzabe kuyihlula
lo ke ngunkosikazi Sakhile Line uMadube khona ngale ke kwele Botswana besikhuluma njalo lo baba Ezra Chisa Sibanda ukhona ngale ke kwele Bhilitane baba Sibanda lo Madube tingadinelwa kusasa
siyabonga kakhulu
siyabonga kakhulu
sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo Oliver lisemoyeni ngenjabulo umthembo Sithemba uGibbs Dube
lilayo
siyabonga Gibbs silethemba lilukholisile uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu singeneke kuhlelo lwabasakhulayo lo Mike
yikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumaigobe namhlanje bafethu siseboston lanemelika sixoxa lo sakhulayo ongusamabhizimusi umnumzana Hope Ndlovu owasungula uhlelo lwasebulenjini olubizwa ngokuthi two verse masihambeni kuye siyezwa okuningi Ndlovini ngiyakwamukela kuhlelo unjani mnumzana
hayi ngiyabonga Mike
injani impilo ngiyazi vele ukuthi usuphila lana kule Melika eBoston
hayi impilo right kabi like I think okuhle ngokuthi isikhathi engisibene lapha ngiseMelika ama opportunities esiwatholayo you know they are so much better than those that I could be getting if I was back home and which I'm happy about
mm-hmm. So masithi into daba ulise goodwini lamhlanje ngiyazi ukuthi nguwe umkhokheli wenhlanganiso esingathi inkampani ethiwa i2vel awusitshele ngamafishane ukuthi nina njengenkampani i2vel niyenza umsebenzi onjani
so i2vel ona kahle kahle vele i-app elincedisa abantu abagada imchova lamabhasi ukuthi behambe bemove besuke from endaweni eyodwa besiya kwenye like for example like let's say eMpopo ngisifuna edolobheni okwenzakalayo kahle kahle ukuthi nxa ugada umchova lo muntu owaziyo ugada umchova uyahamba e-bus stop ume kumbe akwama kwazi kuma 5 minutes for 10 minutes for 20 minutes so kwenzakala ukuthi wena njengomuntu ogada umchova isikhathi sakho kahle kahle awula control so what it does is that it allows ukuthi khona khona abantu abagada umchova uya download app lethu u sign up u create a profile then u add information like information about like the bank details So kwenzakala ukuthi you can track uyakwanisa ukukhangela ukuthi amakhombi angapi. So nxa usendlini kungakasuki ukuthi uye kwenye indawo uyakwanisa ukukhangela ubone ukuthi umshova i 5 minutes away, 10 minutes away ikhatshana okunganani kulawe. Then ubusunjani ubusicheka into i-app. And that essentially what it does is deduct imali like something like 50 cents nxa umshova akhona i-50 cents. Then usuhambe bus stop yemelela uyathola QR code. Ungafika e-bus stop laphana udrive wekhombi kumbe uhindi wekhombi sescani QR code lelana sethola imali yakhe digital form wena usukade umshova ususiye edolobheni. So okwenzakalayo here is that wena njengomuntu ogade umshova you're able ukuthi ubekwazi ukuthi umshova ifika ngesikhathi bani ngaphi njalo ifika ngesikhathi bani lapho yakhona njalo iza cost malini njalo uzaphinda ubhadale imali yangkhona digitally kungela i-actual transference of cash.
Awungitsheleke ukuthi nina njengenhlanganiso seliqalile yini ukusebenza eZimbabwe?
Imanti edlulile sibesiqalise okuyi-pilot program unyana okuncane. And that was essentially meant ukuthi siteste i-MVP yethu sibone ukuthi aplan khona leyasebenza yini. But kahle kahle khona sibona ngani i-product lethu sizalilauncha ligcwele towards the end of December, like during iChristmas.
Right. Awungitsheleke mnumzana, uhlelo lolu lusebenzisa i-internet eZimbabwe silodubo lokuthi i-data iyabiza imali enengi mnumzana.
Yeah.
So likhangela ukuthi lizabe lisiza abantu kanjani ukuthi labo bathole ithuba lokusebenzisa ama-services enu?
So kahle kahle I mean like lapho ukhuluma i-point eqhakathekileyo sibili. Esizama ukukwenza ukuthi the only solution esingayenza thina from our end is to ukuthi i-product lethu si-ensure ukuthi aso product elidla i-data. That's the first part. Then the second part, obviously, in these solutions that ama solution esizama ukuthi siwadinge as time goes on, that would be trying to partner lama telecommunications companies anjengabo Econet labo Telcel.
I see uzwile mnumzana. Awungitsheleke ukuthi nxa selilontshile eZimbabwe likhangela ukuthi lizathuthukisa impilo zabantu eZimbabwe kanjani?
Kahle kahle abantu esisebe sisebenza labo even more ngabantu aba-owner imshova, abantu aba-run ama-business awo. Wow. What we're essentially trying to do is to empower people that own ama-kombi.
Hayi, gqiba uhlelo Ndlovu, utshela abalaleli ukuthi bangalixhuma kanjani.
Kahle kahle le-website yethu www.tuvel.com. And that's the first place that you can go to if you want to sort of have a conversation. Kule form elikhona nxa ufuna ukubuza imibuzo ongayibuza ngokuthi siqalisa nini silauncha nini. We have a Facebook page and a Twitter page and that's where like information yeqalisa ikhona.
Hayi Ndlovini, sikuzwile kahle, ngiyabonga kakhulu, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo lwabasakhulayo.
Okay, ngiyabonga.
Mzwakazi omuhle, lapha bengixoxa lo mnumzana uHope Ndlovu ongusomabhizimusi osakhulayo ophila lana kwele Melika ngale eBoston. Kwanelo kwalamhla, masidibane ngeviki ezayo. Olevalisa ngiyenjabulo nguMike Hove, sengilishiya ke ngisithi libe ngeviki elishukela. Bye bye.
Siyabonga Big Mike ngokusethulela uhlelo lwabasa khulayo. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Siyabingelelana Nkomo, siyabingelela abalaleli, sithemba baphilile bagcinakele emzeni kundawana zonke abakizo. Siyambonga uJehova.
Usiphatheleni lamhlanje?
Siyaqhubeka njalo sifunda umahubo usahluko ngu 46 undima ngu 10. Ifundeka kanje ithi yona thula wazi ukuthi mina nginguNkulunkulu ngiza kuphakanyiswa ezizweni. Bathandekayo kumaviki amabili adluleyo sakhuluma ngalumbhalo sathi uNkulunkulu uyakhuluma uthi kasithule sazi ukuthi yena unguNkulunkulu. Siqhubeka njalo kumbhalo ofanayo sisizwa ukuthi uNkulunkulu uthi yena uyazazi izinhlupheko zethu, uyakwazi ukuthwala nzima kwethu. Akudingeki ukuthi sitshayane ngamakhanda, akudingeki ukuthi sizihluphe. Uthi yena uJehova, thula wazi ukuthi mina ngingunkulunkulu. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu uyakhuluma loMose uthi ngempela sengibonile ukuhlupheka kwabantu bami, ngizwile ukukhala kwabo, ngakho ngisi ngiyehlile. Bathandekayo uNkulunkulu, lanxa kwakubuhlungu eGibhithe kubantwana bakaIsrayeli, uFaro bahlukuluza bebashayisa izitina, bebashisa izitina ngotshani, babekhala besebuhlungwini behlukuluzekile kulento eyodwa ababekade bengayazi phakathi kwenhlupho zonke lezi. Abantu ababengayazi ukuthi uNkulunkulu wayekade ekhulumile ekuqaleni ku-Abraham wathi yena abantu sizwe engiza kunikeza sona sizahamba ekuthi ekugqilazweni sibe sekuthunjweni kweminyaka engamakhulu amane 400 years. After 400 years I will revisit them. Babengakade bengakwazi, behlukuluzekile, behlupheka, besebuhlungwini, kodwa into ababengayazi ukuthi uNkulunkulu wayekade ehlelile emisile izikhathi. Lithi iBhayibheli izwi lenkosi, uNkulunkulu nguye omisa izikhathi, nguye ohlela izikhathi, konke kwaziwa nguye. Yena futhi akaphili phakathi kwesikhathi, uphila ngaphandle kwesikhathi, kodwa isikhathi siqondiswa nguye. Lithi iBhayibheli izwi likaNkulunkulu, bakhala abantwana bakaIsrayeli ngokuhlukuluzwa kwabo eGibhithe. Abesethi uNkulunkulu kuMose, manje ngizwile ukukhala kwabo, manje ngisengizile. Zihlobo zami ezithandekayo, uNkulunkulu esikhuluma ngaye esimkhonzayo uthi yena kasithule sazi, lanxa siphakathi kwenhlupheko, lanxa kusebunzimeni, lanxa into zikhanya zidule, izitolo zingasekho, lanxa intengo yezinto ikhuphuka, abaningi bedidana ngamakhanda, abanye sebecabanga ukuthi ilizwe liyavalwa. Zwana ukuthi uNkulunkulu uthini, uthi thulani lazi ukuthi mina nginguNkulunkulu. uNkulunkulu esimkhonzayo akahluleki, uNkulunkulu esimkhonzayo akasideli, uNkulunkulu esimkhonzayo akalali, akadakwa, akakhohlwa. uNkulunkulu esimkhonzayo wenza yonke into ngesikhathi sakhe. Ngithanda ukuthi ngithi bazalwane, noma sekunjani, ake sekeleni ukukhuluma kabi ngelizwe lakithi, ake sekeleni ukukhuluma. Ngiyangizwa abanye bethi hey, iZimbabwe iqalekisiwe, hey, iZimbabwe kwabanje kwabanje. Lithi iBhayibheli izwi lenkosi, amandla okufa lokuphila asemlonyeni, aselimini, ngolimi lwethu siyadiliza, ngolimi lwethu siyakha. Into engithandayo ukuthi isikhathi esifaneleyo saziwa nguye. Isikhathi esifaneleyo sesifikile, yena uNkulunkulu uyakwenza. Yikho ethi yena thula wazi ukuthi mina nginguNkulunkulu. Ngesinye indlela uthi thula wazi ukuthi ngilecebo ngakho konke okwenzakalayo. Bathandekayo, uNkulunkulu akasidelanga, uNkulunkulu ulecebo lenhloso ngakho konke okwenzakalayo.
Akuyiphethe mfundisi.
Ake sithandaze. Sibongile iSewenkosi yethu Jesu, sibonga amandla akho, sibonga izwi lakho eliphilayo. Siyabonga ukuthi wena kawusidele, uthe wena sithule, sazi ukuthi wena unguNkulunkulu. Babona amandla wonke, siyathandaza ukuthi wonke olizwayo lelizwi aphakamiseke emoyeni, aduduzeke. Baba, siyathandaza, sikhulekela abaphathi bohlelo ukuthi babusise, babo baphakamise. Nkulunkulu, sikhulekela ilizwi lakithi ukuthi baba sikhulume emkhathini ukuthi iZimbabwe iyaphila, iZimbabwe iyaphakama. Baba, ngegama lenkosi uJesu, phakamisa abantu bakho, busisa abantu bakho ngegama lenkosi Jesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi Angliston Swanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Silethemba libusisekile ngentshumayelo kamfundisi lamhlanje, ngitsho labagulayo abalele esibhedlela. Silethemba lizathola ukusila ngalowo mbhalo. Ukuziphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende selandule imbiko ethi abacuphi bakhe yibo abazame ukuthumba umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa izolo. Kodwa ibandla le-MDC lithi uhulumende kumele achiyane lokuhlukuluza uChamisa ngoba lokhu kulakho ukubangela ukungahlaliseki ezweni. Umongameli Mnangagwa sethule umthetho obamba abatholakala betshintsha imali ngokungekho emthethweni ukuthi bahlale entolongweni okweminyaka elichumi. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo untungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.